Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 kumpalakazi 2019 igama lami ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abomndeni kamuyi mnumzana Robert Mugabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill.
Umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathembi ukuthi uzakufa. So kungenzeka ukuthi iwili ngabe ingekho. Kungenzeka ukuthi iwili ngabe ikhona. Bona laba babejele yona amaloya labo ezeketa maybe sekhona vele nabanye bemuli yabomgabe ukuthi befihliwile.
Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Amalunga edalile ephalamende amane avela ku-MDC la kuzana PF kunye leli lodwa elizimeleyo avinjwe ukungena umhlangano wedale ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa imali eyi $400,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mugabe lamuhla bazahlangana lesiphathamandla sedale le High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi lapho abazakhetha khona ozakhokhela uhlelo lokwabiwa kwelifa likaMugabe. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli kamuyi iveze ukuthi uMugabe kachiyanga ugwalo olulotshiweyo oluveza ukuthi ufuna impahla yakhe yabiwe njani iwill ngesiNgisi. Umgabe ubikwa wachiya imali engange US $10 million kuphela ebhanga lempahla enlutshwana nje engacholutho. Kodwa igqetha lakhe umnumzana Terence Hussein uthe ozakhokhela uhlelo lokwaba impahla kaMgabe uzaqala ngokuhlela yonke impahla kamuyi adingisise lokuthi ubelezikwelede yini lokuthi bakhona yini abamkweledayo. Impahla kaMgabe igoqela umdadada wendlu abehlala kuwo lemuli yakhe eHarare obizwa ngokuthi yi-Blue Roof. Amagqwetha athi njengoba kungela will emthethwandaba indlu lelifa lakhe lonke liya kunkosikazi wakhe uGrace labantwabakhe lanxa kuthiwa ezinye zezihlobo zikamuyi bezifuna lazo ilifa lakhe. Ekubhubheni kwakhe uMugabe indlu yakhe yayilokhe isebizweni lebandla lezanu PF. Kodwa isiphathamandla sebandla leli umnumzana Obert Mpofu utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi sebeqalisile uhlelo lokubhalisa indlu elibizweni lemuli kamuyi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemthetho umnumzana Dumisani Dube njalo oligqwetha. Wambuza ukuthi kuvamile na ukuthi umuntu ofana loMgabe uphile iminyaka yonke le njalo efundile waqeqetsha ezomthetho aze azibhubhele engelagwalo oluveza ukuthi ufuna ukuthi ilifa lakhe labiwe njani.
I think even to know me about yeah, they are told that it's cut his name. Umuntu angakholi ukuthi uzabhubha uzakufa. Athe manje umgabe laye angathembi ukuthi uzakufa. So kungenzeka ukuthi iwili ngabe ingekho. Kungenzeka ukuthi iwili ngabe ikhona. Bona laba babejele yona amaloya labo ezeketa maybe sekhona vele nabanye bemuli yabomgabe ukuthi befihliwile. So okwamanje singeke silukwazi simuntu uhamba njani. But kwandile kwesinye isikhathi ukuthi lo ufanele ithole something ifeni komuntu xa ingasa kuphiwa ngasebe fihliwile bengafihliwile ukuthi surviving spouse beyiza kuthile matrimonial home labantwana so iqiniso lingaba nzima ukuthi belazi
emhlanganweni wabo namuhla lo babe bekhuluma ngani kahle kahle
umhlangano wokuqala aluhambe kule wili iwili yabe ikhuluma ukuthi umufi engafa ngoba leza thongamila ekwabeni kwempahla yakhe so nxa kungela wili kuba le meeting emqathwa i-edict meeting okubizwa khona isihlobo lama-creditors or abale-interest kwi-state ukuthi ku-appointiwe u-executor ozancedwa nomaster ukudinga impahla ezingabe zifihliwe kulandelela izikweleti lokubhadala isikweleti so umhlanu oqala kuthiwa i-edict nesintu sezindebeleni wawusenzakala after umnyaka umuntu sebhubhile ukuthi isihlobo zazike zihlangane kwabe impahla yakhe kwezinye indawo bakwenza emngcwabeni besanda kuqeda umngcwabo bahlangana konke njengemuli bekhetha umuntu ezasala ethungamelele imuli kubhadala lesikwelede elandelela lesikwelede
abezikwelede babe bekhona labo emhlanganweni lo
ibavunyele enwana ole-interest kwi-state bavunyele bebuye bezokhetha kakhulu ukuthi kumane ezaba ngu-executor and izikhathi eziningi kokuqala khona umsindo ukuthi ama-beneficiaries umama wabantwana mva unkosikazi bakwanisa ukudonselana sibekhethe befuna ukuthi omunye lo mnyaka efuna umuntu ofavorable ukuthi bemanage i-state so that becontrol i-state ngoba i-executor nyele wele power namandla okucontrol i-state ubebhadala abantu econtrol imali le lamanje amathuba angatholakala and as a point of reference uzananzelela ukuthi kuze kufikela namhla i-state ikasolomon mjuro lokhu ingakafinalize ikazobhi lokhu ingakafinalize maithithi abantu abaningi vele kakhulu abantu abamnyama ahluphe ufinalize because i-executor umasters office very corrupt babetshontshe impahla befihle impahla namagqwetha kwezinkhathi abetshontshe impahla efihle lamawili
njengoba ingekho iwili lapha Dube omele athole ilifa ngubani ngunkosikazi kamgabe labantwana kuphela kumbe umdeni wonke labaphandle
nxa kungela wili vele umuntu ozathola into eziningi unkosikazi kamgabe ngezathola indlu ngobehlala kiyo uthiwa ngesitshe matrimonial home 10 million yalala she can get up to about 5 million years or more so the biggest beneficiary umuntu ozabenefita kakhulu ngokuthi ungabile wili unkosikazi wakhe nabantwana abasendlini ababhalwe kuma-birth certificate abangaphandle laba abantwana lezinye isihlobo labafowabo labanabobaba asozithole lutho ikanti maybe nxa ewili nxa ebhalile wili kwakungenzeka ukuthi wabe bafakile kuwili
ubona kuhamba kuhle yini ukwabiwa kwempahla yakhe nomgabe kungela kulwisana
I think khona kuzaliwa ingxabano esiyabona isikhathi somngcwabo nje nebhesti iyayiveza kobantu bona kuzaba lohluko olukhulu ngoba kulabantu abanye bazabe be-intitled isihlobo abanye basebenzelayo imali lana engakabi engathatha inkosikazi wakhathesi labanye abantwana bangaphandle izisebenzi lazo azichashele direct lazo zile-claim kuyi-state
lo-ke ngumnumzana Dumisani Dube igqweta njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhuphuka njalo inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele ezibalisa iWorld Vision le-United Nations zisithi ingxenye yabantu belizwe leZimbabwe iyalamba njalo idinga usizo ngesiphangiphangi. Ukubhidlika komnotho welizwe kuqondane lokusilela kwezulu okubangele isivuno esiphansi lokucuba kwezifuyo lonyaka. Njalo ingcwethi kwezokulima zithi umumo ungafana ngomnyaka ozayo ngoba umkhathi ukhomba khonokho. Ukuzwa okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo yeBulawayo Progressive Residents Association njalo egcina intandane emzini wokuzinakekela.
Ngoba abantu zebebona imali yokuthi bathenge ngabanayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abalemali yokuthi bathenge so lokhu kuphethela ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eselokokuza ngaphathekile uyajika sikule umuntu aphendule abe ngiyinyamazana nje lenhlanganiso yithaba nesigabantwana kodwa kubuchwara esilapho ngoba sizama ukuthi sibaphukuza esibesivele sibapha sekubindezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokuza bengaphendula sibe abantwana laba baqala ukuthi kuthathe izinto zabantu banzele betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudla bethu ngcono sikwenzise sibaphe kuwe kube kuthithithi mbijani ukuze badle bengekhaya badle futhi bebulile
abantu lokhe benika yini imali lokudla singathi ngama donors
yami sibizwa inhlanganiso lokhe iphiwa imali njenge siqinisela izikhuphuzi zabo njengoba yazi ukuthi sikhuphuke kakhulu izikole zikhuphukile sibe izikhuphuzi nentengo enkulu kakhulu kodwa ngithola imali yabantwana lokudla lokhe ngiyithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
kodwa abalithwana abaphendukayo ngobuningi labelinye abaqhelanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana kolaba abanyezelaba kasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alitho akwazi ukuthi ongapha ngakithi kunzima kakhulu singazi ukuzifundile esikhathi yathatha isikhathi zelingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu usaphilile noma ethengisa engathi ngekhaya konke kuyizitolo nje ukuthabefakisa kuyizinto kulababoleka isikhithi bawote bathengise iyathengiswa babakuphilwa ngokuthengisa khona sabakuthi izendlini ikhuphing oyint isesitaradini isepa sesitaradini impuphu sesitaradini nje konke kusesitaradini akulamuntu ehlezi phasi kuphithizelwa kuyiwake babe kuthengiswa bakuthwata abahleziwe abangabamsiyayo nakeyo yokuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
kunzima kakhulu kwamabhanga labathe bathunyela imali ngabantwana kunzima ukuthi bayithele imali yakhona kuyizinti lapha emabhanga yibe ngaba se-econet laphane abantu bezedinga imali zakho ngacina sengibona sengiqalisiswa le misindo sike abantu besithi bangizele baphiwe imali zakho aveuyayihleka imali uyakwanisa ukuthi kunekele imali yakho isiyethe sinyanga sivele ebantwaneni ayemabhanga kunzima kakhulu abantu bahawuza angikholisa abantwana abaningi sizathi sivula ngojanuwari babuye bezitele hhayi ngoba zonke zikhuphukile ngingathi sona sesebhize kwami imisithezi ikhuphuke ithiyena umntwana ngamunini kumele akhiphe 285 ngepheli isikhuphile sombona abamenzeli bazahlala phansi abangaselanga umncedise inhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise singakhangela sikhuphe imizali labantwana ababili ngabathathu ekuhlelweni esithize esiphezulu nelesiphansi kunzima kakhulu kuthiwe ngabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzaxwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana kabancedise ukuthi babuye bezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane lezinye inhlanganiso sincedise ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana lezinye inhlanganiso ngoba kwesi sikhathi kubazima umzali yakuhlala ethi hami nangiselamali kanti-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngokuthi uyake ngazi ukuthi aqonde ngapho
Aloke ngonkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo yebulawayo Progressive Residents Association njalo egcina umuzi wokunakekela intandane ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo kwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo ithiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amalunga edalela eParliamente athi umnumzana Themba Mliswa ozimeleyo lamalunga MDC amabili athi abomnumzana Anele Ndebele lo Prince Dubeko Sibanda lelunga lezano PF umnumzana Leonard Chimba bavinjwe ukungena umhlangano wekomiti yeParliamentary Portfolio ngoba besetheswa icala lokufumbathiswa. Umgcini sihlalo wekomiti yezemithetho edale uNduna Fortune Jarumbira uthi lanxa kungela bufakazi bokuthi amalunga la afumbathiswa imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amane i-$400,000 kumele bajeziswe lidale leParliamente ngoba balehlisa isithunzi. Iphephandaba leChronicle lithi kulomuntu obhubhileyo omunye walimala kakubi kulandela ukulwisana kwabojekeja enyathi esigabeni seMatopeleland North izolo. Leli phephandaba lithi kulabojekeja abathiwa ngamashurugwi abadinga igolide behlome ngamahloka lenkemba abahlasela abantu mahlayana begamula lezifuyo. Amapolisa athi udaba lwabojekeja laba solusabalele ilizwe lonke lapho okule golide khona. Okwamanje ke silalele ke abalaleli beStudio 7 lina balaleli bethu kumazwi elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Njani bantu beStudio 7 kanye nabalaleli? Ngazi ngihleli ngisho ngithi indaba mangabe sikhetha ummeli welizwe lakithi, abantu kunento abasuka bengayicabangi njalo bengayibheki. Lanama abantu bevotela bethi ngummeli, bavotela abayanga. Ma ungathi uvotela umnyanga, into yokuqala umnyanga yini azoyenza ekuvele ngumnyanga? Okokuqala, uzofuna ukuqala agcwalise isikhwama sakhe. Okwesibili, uzobheka ifamily yakubo kanye lezihlobo. Ngaphandle kwalokho bantu, asibhekeni ukuthi lo muntu okufanele abe ngummeli uyini, udume ngani yena. Singaveli sithi nje ngoba simbona ku-TV, ngoba simbona kumbunonile onjani. Hayi, lento lena siyenza i-mistake, senza i-mistake enkulu kakhulu. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu basakazi beStudio 7 kanye nemuli yaseZimbabwe yonke kumagumba amanomhlaba. Ngokudabuka obukhulu nangenhliziyo ebhlungu ngezwe lami. Umsakazi omuhle, ayikho into engalunga eZimbabwe ngaphansi kwento okuthiwa izano. Ihlazwe lingaka kunamhlanje bezama ukutshontsha imali zeChina neAmerica. Lokho abakwenzileyo ukuthi bakhiphe izibalo ezirong, ama calculations are wrong, it's not ukuthi i mistake, vele into abadla ngayo. Kanti yipi into eyake yalunga e right enhle eke yenziwa izano? Manje ngingakubeka nje ukucace from 1980 up to namhlanje ungu 2019 sibheke ku 2020, yini yipi into eyake yenziwa izano yaba right? Njengoba manje sihlupheka sigcwele emazweni wonke, silala singalele kuthiwe ngozenophobia eMzansi, kuthiwe yilokhu eSouth Africa, silala ngaphansi kwama bridge, silala sigijima, yini into eyake yenziwa izano yaba into e right? Bonani, salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingungwenya ngokuzalwa ngiseFlabusu kodwa ngihlala eJohannesburg. Bengicela nje ukuphawula ngamafishane ukuthi le mali lena benza ingathi bayenza bayikwenzeka imistake ngokuyi-announcer kwabo. Hayi ukuthi kwenzeka imistake, vele ngamasela bayibambile bayigodlile benzela ukuthi ekugcineni bayitshontshe. Yindlela abaphila ngayo, yindlela yempilo yezanu leyo ye-corruption. Njengobana nje izwe namhlanje lifile liphelile, libhubhile liphelile nya, yi-corruption bebeyibambele ukuthi bayayifuna ukuthi bayiyebe yibusela bezanu. Ayikho into ezolunga eZimbabwe ngale nto abathi izanu ehlanzisayo. Iyahlanzisa nje lento okuthiwa izanu. Into okuthiwa izanu nje ingcolile kamnankagwa, nomnankagwa wakhona konke. Yibusela bebeyibambile, bebeyibezela ukuthi balibazise bayitshontshe.
Linjani umsakazi? Nangulida Ncube wale eTsholosho le, kodwa ngokuhlala ngila eSouth Africa. Besicela ukuthi khona lalokhu kudla okudeni ekuthwayo lisishere nathi ngapha eTsholosho. Kunzima ebadaleni lapha, kuzima mfowethu, isimo sekhaya sinzima kakhulu, sizwisa usizi. Yazi uma uthe wafika khona, so yazi usuka kulolunye usizi, ngasakhaleli nje kuphela abadala bakho bodwa kodwa sokhalela nje isigaba sonke hayi kunzima 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 this year lokuthi kuzolinywa mina ngibone ngoba konke nenkomo zifisa usizi zonke nemfuyo nje angingabali inkomo kuphela lemfuyo zonke kuzifisa usizi simo sinzima i-crowd impela enzima kabi
sanibonani Studio 7 lenjani bosisi nabobhuti mina benginesicelo lapha bafowethu iradio yami ekuseni ayibambi angizwa izindaba bengicela ukuthi ngaliqeda ukukhuluma izindaba zasekuseni uhlelo lasekuseni liphinde lilufake kuma WhatsApp ukuze sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo ngempelampela iy'ndaba zasekuseni asizitholi mane ngithi angizitholi so ndiyazi mna umlandeli omkhulu we-Studio 7 mangizwa so eyi inhliziyo yami babuhlungu so ngiyacela abodadewethu nabanewethu ukuthi senze lingenzeleni njalo olivalelisayo ngu-Isaac GG Mpofu siyabonga.
Ke ngamazwi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke singene kwezangapha eMelika, ingcwethi kwezemithetho ezine ziphe ubufakazi edalele The House obuphathelane lohlelo lokususa umongameli Donald Trump ngomthetho othiwa i-impeachment edale lephalamende. Ingcwethi lezi ezintathu, umnumzana Noah Feldman, unkosikazi Pamela Escalan lo mnumzana Michael Gerrard bebenxuswe ngabebandla lama-Democrats, kuthi oyedwa umnumzana Jonathan Turley ubebizwe ngama-Republicans. Ingcwethi lezi ziphe ubufakazi bokuthi umthetho uthini nxa kukhangelwe isisekelo sombuso welizwe. Injongo yabaloba isisekelo sombuso welizwe leMelika vele yayiyengeyani. Ezintathu ingcwethi ezinxuswe ngama-Democrats zithempela uTrump wephula isisekelo sombuso welizwe, ngalokho kumele athathelwe amanyathelo okumsusa esihlalweni. Uteli yena uthe ubufakazi obukhona ayisibo obungabangela ukususwa kukaTrump esihlalweni, ngoba abaloba isekelo sombuso welizwe bathi kumele abedale baqale bakhangele ukuthi ubedale na amacala awezinga laphezulu. Kodwa ama-Democrats athi uTrump wayefuna ukufumbathisa ilizwe le-Ukraine ngosizo lwezikhali olwaluvele lumele luye kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Okukhona ukuthi ngesikhathi esiningi ma kule nto efana le-impeachment eba kakhulu iba partisan, so kusho ukuthi emalangeni okuqala uzobona amalunga amabandla la esekela iside labo. So for instance ama-Republican okwamanje sisabona besekela uTrump, kodwa ngokuya kwesikhathi lakhona futhi ma ubhekisisa ama-impeachment eke yenzeka for instance eka-Nixon, uzothola ukuthi ekuqaleni babe bonke belandela upresident, kodwa kuthe ma i-evidence siqala ukukhwela abaningi baqala ukukhwesina ukuthi amndawo ngathi kukhona okushaya manje. So I'm sure inkinga yona le ukuthi i-Senate i-controlled ngama-Republican and therefore ma kusiyovotwa lapho mhlawumbe kuzonidakala ukuthi ama-Democrat adonse amanye ama-Republican esayidini lawo. I'm sure ma sokusiyafika kuleso stage sizobona amanye ama-Republican bevumelana be lama-Democrat ukuthi u-President Trump wawuphula umthetho.
Kodwa nxa sikhangele ubufakazi obukhona kathesi bukhona na obunye obungedlula lobo obungabangela ukubana ama Republicans aguqula ingqondo.
I think mfowethu maku ukuthi lokho sokwenzakele bakubona kungayisiyo kungasilocala elingenza ukuthi umuntu upresident ayimpeachwe. Angisazi ukuthi ama-Republican osokusele ukuthi abulale umuntu Trump, nakhona futhi I'm sure bazophikisa ukuthi bekule reason ambulalele yona, ngoba I think ama-Democrats ayebeke yacaca through ama-hearings laba ade bewenza emavikini la aphelileyo, lama-witness abawalethileyo, ama-diplomats, ama-career diplomats afike a-explaina kwacaca ukuthi ngempela uTrump wawuphula umthetho ngokunganikezi Ukraine imali eyayivunyelwe yi-Congress ukuthi kumele inikezwe. Wasethi yena ngcono bamenzela i-favor yokuthi bayi-investigate uBiden onguyena okhokhelayo kuma-Democrats khona manje. I think lokho ku-very clear ku-anyone ofuna ukubona, ofuna ukuvuma. Ama-Republican angaba esansaro kwamanje bezama ukudinga indlela abangavika ngayo, but okusalayo ngathi ngabantu nje abazama ukuvika ngomunwe ngoba iqiniso liyacaca kulolu daba.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT eMelika. Ube xoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, sakuti. Rasko, it's a number one band for my dance agenda. Ematopo shata. Empty tumtwana lo uminangi amtanda. Lobuhle bakhe lobufunu kumuthatha.
Ulithatha lesakuti sangale. Lesangale, ulithatha lesakuti sangale. Lesangale.
Ulamanga wena mtita. Uyomona wena mtita. Wake wambona ni mtita. Tela umazela ngapona mtita.
Wake wadlula umbuchwa. Wadla futhi lo java. Umntwana lo waye ngubova. Izolo ngimbonelo memba webucha.
Cheka ugqoke isketi.
Akutsho ukuthi yena usteady.
Kutsho ukuthi umntwana usteady.
Uza discover sekuleti. Ukuthi lesankaleli liya disguise lesankaleli.
Ungaze uthi lizankaleli. Ngiyalithanda izankaleli. Emthethi umntwana lo mina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Ulithatha lesakuphi izankaleli. Lesankaleli. Ulithatha lesakuphi izankaleli. Lesankaleli.
Emthethi umntwana lo mina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Ulithatha lesakuphi izankaleli. Sankale,
right. See the future bright. Right in the darkness, she is my light. Tight. When it's cold, journey, hold her tight. Tight.
Love is blind, I say you don't know that. To go get nange hearty, don't do that. Hang up, break it hearty. Try me not a sequence, party, bomb or clap.
Tando lo to the future, jong om lilo. When we give you silly silly lo. Mela mangilomita, imu follow njenge Twitter.
Ngiyalo bona uthando lonye lusaklitha. Uza ngitshela mfana mi masubitha. Right now you think you are better. Manu bona mfana mi baza msota.
Ebithi umntwana lo mina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Ulithatha lesakuphi sangale. Lesangale. Ulithatha lesakuphi sangale. Lesangale.
Nalo mina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumuthatha.
Ulithatha lesakuphi sangale. Lesangale. Ulithatha lesakuphi sangale.
ulithatha ulisa kuphi izankaleli ingoma imnandi ye ingoma ka DJ Skatha isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba abomndeni kamuyi umnumzana Robert Mgabe lamhlanje bazahlangana lesiphathamandla sedalele High Court esibona ngokuchithwa kwempahla yabafi ngoba umuyi wafa engalobanga iwill Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngesikhathi inhlanganiso ezabela abantu ukudla emhlabeni jikelele zisithi ilizwe likusimo esibi kakhulu kwezokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Kodwa ke zikhona ezinye indaba ngo-past 7 ntambama igama lami uChris Gande. Sidibane njalo.